Ukungezikuhle kwabantwana emihlolisweni yabo lapha ezikolweni kungaba zindlela ezithize. Njengoba usitsho enye yakhona yiyona le ekuvalwa kwelizwe i-lockdown ngenxa ye-coronavirus. Angithi abantwana babevalelwe okwenyanga ezingaphose zibe yisikhombisa kumbe ziba isifica minwe mbili. Bengafundi behlezi nje. Singazikela leyo mhloliso eyayihleliwe ukuthi yayihlelwe kukhangelwe konke khona lokho. Kumbe kwakhangelwa isilabhasi kwathathwa imibuzo ivela kuso sonke isilabhasi. Bona abantwana kulezinto eziningi abangazifundanga. Bengafundanga benjalo babuye bavalelwa. Hayi, loko sibile eqinisweni asikwazi ukuthi uhulumende laye wayethabeleni esithi abantwana bayebhala imihloliso bengafundanga lutho. Lelo kwaba liphutha kakhulu ngombono wami aluba abantwana laba vele abahambanga ukuthi bayebhala ngoba akulanto ababeyifundile. Anti imihloliso isuka kulokho okufundwe ngabantwana. Owenjalo singakhohlwa kunjalo nje. Ababalisi babevele nje bekhonona ngeholo, bekhalela ukubana iholo labo lingathi baliphiwa amadola aseMelika. Kwavalwa kunjalo uhulumende kazange akalalele ukuthi ababalisi bathini. Lakho khona lokhu kutho ukuthi kwavele kwengezelela lalaba abafunda insukwana zona lezo ezilutshwane kuthi babefundisa nje. Konoko njoba ngisithi babefundisela nje ukuthi kuthiwe basemchenzini.
Manje ngokubona kwakho kwenziweni ukuze kulungisiswe lona lolu udaba?
Hayi, okungezwa lapha ikuthi uhulumende wakithi kavume ukubana lezi zinto azihambi njengokucabanga kwakhe ukuthi zihamba ngendlela yazo. Ziyazilawula zodwa izinto leli lizwe. Uhulumende kavume ukuthi kuyamehlula khona uphoqelela abantwana ukuthi bayefunda. Isimo sije ayi awusebenzi. Kakudinwa indlela ngangcono mbele balaluke bonke umnyaka wona lo baze bayibhala ngomnyaka olandelayo. Engathi ngesikhathi sempi izikolo eziningi zavalwa. Abanye zavalwa emakhaya bazama ukuyafundisa ukuthi bayifunda emadolobheni kodwa zavalwa. Iminyaka emibili emithathu kwezindawo. Uhulumende akakwenza khona lokho akumangalisi akuhloli yinto engaba khona. Okwesibili. Uhulumende kayekele ukungenela kakhulu empilweni zabantu. Kabavunyelwe ukuthi abantwana bangaphongi ukuhlala nje. Ngoba abantwana bangahlala bengenzi lutho, ingqondo zabo ziyarusa.